siyasebenza ku-ground. Yebo, kambe uzakhokhela i-alliance ukhona ngu-Morgan Tsvangirai because it hayi sikhona ku-ground, sisebenza labantu. Siyabakhuthaza ke ukuthi ba-register ngoba kuqakathekileyo ukuthi abantu ba-registe ngoba uzakuba kulolu khetho luzabuya ngulo ozenelisa ukuthi a-register abantu abaningi kudlula omunye.
Sesikhuluma ngemhlangano-ke ukuthi abasekeli benu bezibonele inkokheli bezwe lokuthi bathi
mara sibona abasekeli labalandeli bethu ngoba kathesi sisebenza sekuma-ward uzananzelela ukuthi kuma-ward yikho lapho kulabantu abaningi khona kasekayenzi-ke imihlangano yamastadiyamu-ke ehambisanisa abantu bonke kodwa siyenza ke ngama-ward uyilizwe lonke ke kuma-ward sikhona sikhulumisana labantu ngoba ke sikwananzelela ke ukhetho lulama-phases i-phase esikiyo kade singekuthi abantu babhalise ukuthi-ke babe ngama-voters yi-phase esikiyo kuzafika isikhathi-ke sisenza khona ama-rally sizaqalisa ngama-district rally singene kuma-provincial rally singene kuma-national rallies sikwakathesi-ke sithatha abantu-ke kababhalise-ke kababe ngama-voters.
Abanye njalo bathi umongameli Mnangagwa usikhundla sakhe njengomongameli sewethule izinqumo eziningi lokhu kumenza abonakale. Lina-ke njengamabandla aphikisayo lizabonakala ngaphi njalo nini?
Kumele abonakale phela kumongameli welizwe-ke ulama-resources yelizwe uwabhoda ngawo-ke ehamba ekhankasa kanti-ke thina kasila privilege naleyo ukuthi sisebenzisa ama-resources elizwe yikho kasoze sibonakale ngendlela Mnangagwa abonakala ngayo kodwa-ke kuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi MDC alliance ikhona abantu bakwazi ukuthi kumele barejiste abantu bakwazi ukuthi ukhetho lukhona ngenalo umnyaka abantu bakwazi ukuthi uzanu-P F kumele iphume phele embusweni-ke kungene-ke ibandla-ke elizabusa abantu bezimbabwe ngono-ke kulelo zanu-P F ngakulathemba ukungena kwamnangagwa ukulinika abantu-ke bekuvele kuyizanu lakathesi lokho kuyizanu kufana nokuthi nginje ngingakhiphi iyembe emhlophe ngigqoke emnyama ntshintshanga kuba yini sengomunye umuntu hhathi ngizaqhubekana lokho engiyimi labo bakhiphe ibhatshi elingumgari bafake ibhatshi elingumnangagwa okusalayo izanu-P F abantu bezimbabwe basayifuni izanu-P F bazayikhipha lonyaka ngo-2018.